Nsuku zonke iPAT Party ibihlala igcwele okutshengisela ukuthi abantu sibili bebeyokuthakazelela umdlalo. Leni ngaphandle kwalokho bekusenzakala ukuthi xa singayenza umdlalo ekupheleni kwawo bekusiba nokuxoxisana sizwa ama-comments from abantu okutshengisele kakhulu ukuthi bekuthatha sibili isikhathi engxenye singakwana i-1 hour 30 minutes to 2 hours after performance ama-discussions akade vuka ngenxa yomdlalo.
Injongo yenu kahle kahle ngeyani?
Kahle kahle umdlalo lowo siwuyenze ngenjongo yokuthi sikhangelele ukuthi indaba leyi eyegograwundi yindaba etshisayo and isinesikhathi eside ingani lokhu ikhulunywa kodwa kungelampumela. Thina-ke njengabadlali besifisa ukuthi lathi sidlale elethivanga ngokutshengisa indaba leyi ngomdlalo ukuthi kungancedisa ukuqalisa ukukhulumisana. So thina injongo yethu ngeyokuthi sivukise umdlalo lwana sibe sesisizwa ukuthi mhlawumbe abantu bona bathini, imibuzo le abalayo, ama-comments abalawo baphumele egceleni. Mhlawumbe kungaba yindlela yokuqala ukuthi kukhulunyiswane, kube nokucolelana, kube nokuqhubekela phambili.
Abantu abaningi eMashonaland kanye laseHarare bathi babengakwazi okwakusenzakala ngesikhathi segugurawundi. Bakhona yini abaze kini ngemva kokubukela lo mdlalo bathi hawu yikho mpela okwakusenzakala lokho?
Bakhona abathi labo bakubona lokho okuyinto. Bakhona njalo iningi labo akade bezithi vele yinto yakuqala ukuyibona. Abanye bebekhala ngokuthi bona bacabanga ukuthi mhlawumbe ngaleso sikhathi kwakulento okuthiwa yi-news blackout, ukhona ngalo ukuthi vele abantu abakwazi lutho vele. So bekuyinto entsha ukubona into efana layona leyo. Abanye babekuzwa kukhulunywa kodwa ngendlela ukuthi sebebonile umdlalo lwalo ukuthi kade utshengisa ukuthi kwakusenzakalani, labo sebekupicha ukuthi sebebona ukuthi hawu kutho ukuthi yikho kusenzakala lokhu, kanti indaba thina sasingakwazi. So labo babefisa ukuthi iningi labo ukuthi hayi, so nxa ukuthi yinto nje hayi indaba le kade indaba aso ndaba yemathebulendi kuphela, akube yi-national issue kuxoxwe ngayo indaba le ukuze kuthole ukucolelana.